ngokubona kwami okokuqala ngibona ngathi silohlupho lokuthi leyi iparty i-opposition party yenkulu i-MDC Alliance. Ngibona ngathi iproblem enkulu yikuthi ile isule system yokuthi yayimpose ama-cards ebantwini. Yikho ungananzelela uhlupho lube laphana abantu bahambe bayavota ngabantu abalitshwana. Lokho kukhuluma izinto eziningi kusitho ukuthi bavote abalitshwana, isizathu esingaba khona yisokuthi abantu engxenye ama-candidates abefilediwe abawathandi ngaba ngunumber one. Unumber two ungenzalo ukuthi bona abakade befakiwe futhi abe-MDC Alliance ngabantu engxenye abaimpozwa ebantwini. Ngokunjalo abantu ngobuningi babo labe-opposition abanye bahambanga bayavota kuyindlela yokutshengisela ukusolwa kwabo ukuthi kufanele bahlonitshwe. Okwesikhathi njalo engxenye kuyatshengisa ukuthi ubukhokheli be-MDC bobulawayo kungaba yi-district kusiya kubo-province. Engxenye labo sofika esigabeni sokuthi sobusehluleka ukuxoxa abantu ngendlela yakhona. Abantu ngokunjalo abaselamqoqi. Njalo kwenzeka kule ngxenye lanxa bekhona abaxoxayo ngalabana abantu angathi sebediniwe. Abantu abangathi bangama-dictators khona kwane kwesokusenza ukuthi unanzelele ukuthi abantu masokunjalo bahlale emakhaya babukele befuna ukuthi bonaba abathungamele babontela amandla ngubani. Ukho ungananzelela layo i-ZANU-PF umehluko wayo ukuthi i-ZANU-PF ilabantu bayo abahlale bemaintaine le i-numbers. Ngazi ukhangela iminyaka ngeminyaka ivoti yabo ihlale ikhona pha kushuthi bona i-membership yabo bayayi-retaina bayigcina injalo kodwa ngapha ku-opposition akuqedakali kuya phansi kuye phezulu. Then okokugcina vele yona i-MDC Alliance okwenza ifake abantu ukhetho ababili kutshengisa ukuthi iparty le ayizwisisani. Ilokucokozela phakathi kwayo.
Ye, manje singathini nxa sikhangela elakusasa?
Sokusegcekeni ukuthi ibandla le-MDC Alliance likhaya ngathi seliluzile injongo yokuthi why labunjwa. Alisakhangeli ukuthi likhangelele ukuthi lingene lincede abantu lizame ukungena embusweni lingese abantu. Khaya ngathi abantu sebe-power hungry omunye lo muntu efuna basesikhundleni. So engxenye i-way forward sokuyikuthi phose i-MDC ama-structures awo kusuka phansi kumbe kusuka ku-wadi kusiya ku-district kusiya ku-province awudilizwa abantu bonke laba. I-MDC iqalise kutsha and iqalise kuhle labantu abazazwisisa i-strategy. Abantu laba bakhona ngabe ngani ngabantu asebediniwe abantu asebefisa ukuthi basuthise izikhwama zabo basuthise izisu zabo abaselandaba labanye abantu.